Kuyadanisa lokho. Esikubonayo ukuthi uminister we-health uzama ukuthatha ama-students ayefundela i-medicine e-University of Zimbabwe ukuthi be-replace odokotela laba abasuspendwayo abayi-530. Lawa ngama-students ebelokho befundela ukuba ngodokotela ama-results abo engakaphumi. Yena ukubona kule sensi kuye ukuthi ethathe lawa ama-students ewafake ezibhedlela ama-results abo engakaphumi njalo odokotela bonke bekuyi-indexation. That is ethuba ukuthi lokhu azama uku-achieva yikuyini.
Sizwa kuthiwa njalo lani bafuna ukuthi nxa ungu-junior doctor ube le-contract entsha, kuthiwani khonapho?
Contract le elikhuluma ngayo kuthiwa yi-interim contract. Asiyizwisisi ukuthi kuzama kutshoni khonokho ukuthi umuntu asayinisa i-contract engazwisisekiyo. Sesithi kuyabuya enye i-contract phambili umuntu sevele echasa umsebenzi. Sikubona ngani butsotsi nje ofuna ukwenzakala. Ubutsotsi bangikhona kuza opressa odokotela ababuyayo abazazijoyina later. Ama-rights abo wona njengabantu abasebenzayo. So kuyadanisa lisuku lokuthi u-employer wethu kaphumele egcekeni ngento afuna ukuyenza. Uzama nje ubutsotsi bonke ukuvala izinto ezenzakala ezibhedlela.
Singathi lina lizasayina yini khonokho ke okuthiwa lani likusayina?
Asizozisayini thina. Yinto esayikhuluma naleyo ukuthi nxa sebezama ubutsotsi lowo ababuyenza ema-contracting thina umsebenzi siyakuma. I-profession yethu le medicine profession egcwele kumele igcwale iqiniso lokuphumela egcekeni akhona ubutsotsi lobo bukhona. So nxa besinika ama-contract lawa asi-oppressayo engasiniki thina ama-rights ethu njengama-civil service asoze sisayine izinto ezinjalo.
Yes, singathi la madokotela amakhulu seqalisile yini ukugalana nomsebenzi kume njani nxa belitshela bona?
Udokotela abakhulu banike i-government i-48 hours ukuthi besolve i-crisis yona leyi ye-industrial action okokukhalala komsebenzi. Bathe nxa i-government ingayekela ukusova labo sebezajoyina i-industrial action ngoba sebediniwe ukusebenza bebodwa bebalutshwane umsebenzi omningi kakhulu. Njalo lamaphilisi lempahla ezisibhedlela kazikho. So sebethwele nzima njalo kuyaba frustrate kunokho.